sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-2 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi laqhuba uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ukhetho oluzayo.
Sangene emathebeleni South sazuza 70% batshaya izandla sathi hayi abakamqhakazi nabantu bakamamba bayasithanda.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe iyakutshaya indiva lokhu.
Bayenza lokhu okwakhulunywa ngumongameli we-Italy okuthiwa ngumsolini owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga amakhulu ugcine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho konoku abakwenzayo balamanga abantu be-CCC.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF.
Thina sitshutshisa umongameli welizwe uMnangagwa ukuthi akhangele laye amacebo okuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveze ukuthi lizanqoba ezigabeni phose zonke ezelizwe kukhetho oluzayo. Leli bandla lithi njengoba senelise umnyaka owodwa lasungulwa likubone kufanele ukuthi lizinuke amakhwapha ngokungena kuzigaba zonke zelizwe ezilichumi lidinga ukwazi ukuthi lilosekelo na phambilini kokhetho oluzayo. Uphenyo lolu luveze ukuba izigaba eziningi ziyasekela leli bandla okokuthi ukhetho lungenziwa kusasa nje linganqoba ngesilinganiso esingamachumi ayisithupha kusiya phezulu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda usithumele umlayezo olandelayo elandisa.
Njengabantu abafuna ukuthi sinuke amakhwapha singenile kuma province wonke ang-10 sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngapi, njalo bayasithanda sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hatshi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonal and Central sabona eMashonal Central bale 56% abantu abathi bayasibazazivothela. Saya kuMashonal and West sazuza 60% abazazivothela. Mashonal and East sazuza 65% abazazivothela. IHarare bathi 80% bazazivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abazazivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba lathi. Imashingo layo yalandela yasipha 65%. Thebeleland North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla lezanu libatshela amanga mnyaka yonke. Sangena emathebeleni South sazuza 70%. Satshaya izandla sathi hayi abakamthwakazi labantu bakamamba bayasithanda. Sasesicina ngakobulawayo sasuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sitheze sicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average sesihlanganise amaprovinci ang-10 sabona sizawina nge 67.9%. 67.9% round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihamba sifaka abantu abangabathandiyo, abantu bazazikhethela abathungameli babo ku council la kuma parliamentary elections, ngitsho la kuma senators lama provincial councils. Abantu bathi hayi bantu, ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima siqoqa abantu, sifuna ukuchaya 70% plus come elections 2023 ngo June July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda, ngitsho labasebenza kuhulumende ama civil servants, ngitsho labe armed forces abathi disciplined forces, bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu mahlabe zulu singene sanguduza sazinuka amakhwapha, basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalanketa abachabi, bafuna omama labo bangene emandleni, izikhundla zamandla, abantu bazikhethela, hayi imposition.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-ZANU-PF lalo lithi lizanqoba kukhetho oluzayo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa wethulela amazwi izolo ngemva komhlangano waleli bandla odale le-Politburo. Ukuhlaziya impumela yophenyo lwe-CCC sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi kavumelani lempumela yalolu phenyo.
Lana manje ungadobha abezanu-PF babuzi la ubakutshela khonokho, ungadobha uMonzora la uzakutshela la ukuthina la uyawina nge-90%. Ama-politicians siyawazi bahlala beqamba amanga, bayenza lokhu okwakhulunywa ngolo wangumongameli we-Italy okuthiwa nguMussolini, owathena nxa uqamba amanga kumele uqamba amanga, uqamba amanga amakhulu, ucine wena wakholwa labantu abakulandelayo bakukholwe. Yikho khonokho abakwenzayo, balamanga abantu be-CCC, asoqiniso lelo abalitshoyo, abalasiza sato sokuthi abantu bazathi basekela ngalipi ngoba bona kabala ama structures, kabala mechanism yokunqoba ngokhekhethweni, futhi abala constitution e-US tjengisa ukuthi balibandla eliserious. Kodwa ke ngithampinde ngiphengi ngithi mina balesizathu, mina futhi ngiyasazi isizathu sabo esenza abatsho njalo. Bayenzela ukuthi nxa sebedliwe babe sebesithi bona ukhetho lusuke kwaba lokucikile lokudlele bezela okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission, ngoba basiphindise khona kuyana abakwenza ngo-2018, babuyele futhi e-court baye kuthi bona ukhetho kube lobuqilibezela, bona babemele ukuthi banqobe nge-60% 70% kube lobuqilibezela. Bayenza okusukuthiwa yokusetha i-narrative, balamanga futhi bayakwazi ukuthi balamanga, and ama-politician wonke afanana, bonke bayathanda ukuzitshela amanga.
Ngokubona kwakho usekelo lwebandla le-CCC lungaba lwehlile na nxa siqathanisa langesikhathi sokhetho olwedluleyo oluka-2018?
Ngeke ngitsho ukuthi lwehlile kumbe lukhuphukile. Engikubonayo nje ukuthi bangaqhubeka belabantu bona abavele belabo abemadorobheni, kanti futhi kusengenzeka futhi iZANU-PF ingene kwezinye izindawo lapho akade bele bebambe khona. Sibonile ngama-by-election abekhona, iZANU-PF ihambile yanqoba ama-constituents amabili ayekade engawabo. So sengenzeka iZANU-PF idobhe futhi amanye kwezindawo lapha nalaphana. Kanti njalo futhi it is inevitable, futhi uzabona futhi sebephinde into yabona leyana ukuthi thole sebexabana. Antsho umnumzana uChamisa uthi yena yena uzafaka ama-candidates, afaka abangani bakhe, abanye bamdifaye, bahambe bayasplitha amavoti, badliwe, benze khona kuyana abakwenza ngo-2018 kwamanye ama-constituents anjengabo Bulawayo South, ukuthi bakhontestana bona bodwa, kwagcina kuyini umodi. Bazakwenza futhi ngoba uChamisa akalali umlaleli uwe ungumntando kayiphikiswa so uzafaka abantu bakhe abangani bakhe abafunayo sesike sabona ama uluhlu lwamabizo vele secular olwabangani bakhe afuna ukubafaka sabona olunye uluhlu futhi olwabanye abantu abangamasekeli besithi bona asoze silandele into etsho ngumnumzana uChamisa le dictatorship bafake ba split futhi ama vote kanjalo vele ba driver nge confusion njalo futhi ba nge confusion njengezana uPF yakhona bafanana nje mina mboni mehluko vele phakathi kwababandla lawa wonke akhona inxa sizaba serious eZimbabwe sifuna ukuthi ikupolitics ukuzame ukuthi ngabe sibale bandla elitsha elabantu abatsha bangayisibo bonke bona abantu abakhona kathesi abakupolitics ngoba bonke labantu balamanga bafanana bonke.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula izombusazwe ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF nguhulumende welemelika ebethesa icala lokwephula amalungelo oluntu. Kumbiko wakhe umnumzana Biden uthe uMnangagwa ulokhe esiya phambili ngokuhlukuluza abamabandla aphikisayo intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo kaZulu. Uthe njalo umbuso okhululekileyo awulandelwa eZimbabwe. Ngakho uthe izijeziso lezi zizaqhubeka zikhona. Inyathelo likaBiden lilandela elomnyanyano we-European Union wona oqhelise ezawo izijeziso ngolwesibili. Izijeziso ze-EU zivimba amazwe akulumanyano ukuthengisela eZimbabwe izikhali njalo zithinta inkampani kahulumende elungisa izikhali eZimbabwe Defense Industries. I-European Union layo ithi uMnangagwa elokhu esephula amalungelo oluntu njalo wethula imithetho encindizela uZulu. Wafaka lowe Data Protection Act kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill. Wona osumelele ukusayinwa nguMnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo leCCC ngapha kwelemelika umnumzana Tim Muringai.
Izijeziso ezinikwe yi-European Union le-embargo ekuthengisela isikhali we-Defense Forces ICT purview ukubona kwe-European Union kuqakathekile ukuthi bengathengisele iZimbabwe Defense Forces izikhali zona lezo. Ngoba siyakwazi ukuthi kathesi izijeziso eziningi zihamba ngama-human rights lokukhala kwabantu kwe-free government le-democracy elizwe leZimbabwe. So i-extension lay umnyaka owodwa for next year okwenziwe yi-European Union siyakubona lathi ukuthi hhayi ihulumende kaMnangagwa kumele iyenze lokho abafuna ukuthi bakuyenzwe nge-European Union ngoba siyakwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele asihlali sodwa silabo makhelwane abanjenge South Africa lamazwe enjenge Botswana lani bona abalazijeziso ezinje. So lathi kumele sizikhangele ukuthi kanti yikuyini okuhlukuluza lokho ukuthi baze basinike izijeziso. Siyabona ukuthi kulesikhathi abasinikwe sona ukuthi balungise indaba ezihluphayo elizweni lethu leZimbabwe. So mbona ngathiwa i-European Union ibone yathi yona kumele befake ezinye izijeziso for a year.
Ngaphandle kwezano PF kulabantu abaningi abathi izijeziso lezi iziphazamisa uZulu ngakho kumele zesulwe. Ungathini ngalokho?
Abantu abakhulumayo ukuthi uhlupha umuntu uZulu wonke jikelele. Hayi lokho yiqiniso. Kodwa siyakwazi lathi ukuthi iZimbabwe iRhodesia layo yaye kuma sanctions or izijeziso ezaziluma ukudlula lokho okukhona okwakathesi. So thina sichuchisa umongameli welizwe umnangakho ukuthi akhangele laye amacebo ukuthi alungise izinto ezokuthi izijeziso lezi zikhitshwe nge-European Union kanye le-United States. Ngiyabona ilazo layo izijeziso zeZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC eMelika ubexoxa njalo elontungamile inkomo umnumzana untungamile inkomo uqoxe lo mnumzana Joseph Chuma yena osole eMelika lele lomhlanyano we-EU ngokuqhelisa lezi zijeziso.
Bekushiya abantu abethula amalungelo abantu egcekeni elibaleleni bebeqolakale besona futhi iZimbabwe kuyini okubi kakhulu mbasa esikwenzile ekutholeni amalungelo abantu. Ungathola ubana impendulo yakho na ingawufinga kungaphuthumi kungelalutho olunjalo vele. Ye, uyakwazi ukuba kwezinye indawo kuyashiwa kuhlukumezeke lapha nalapha into vele etholakalayo emhlabeni wetheklabeni sobeni ejele. Kodwa akhona amanye amazwe
kodwa bathi okubahlupa kakhulu imithetho emibi efana labo Data Protection Act kanye labo private voluntary amendment bill okungumthetho osumelele ukusayinwa ngumongameli. Kanti njalo bakhala ngokuthi abezomvikela ababulala abantu ngo-2018 lango-2019 lokho bengakabotshwa.
Njana ubona into yakwenzi ibula njani i-PGO yinyanga yibhili eseyenzakhazi yomhlaba wonke akuna government evuma ukubana abantu babuye bazongena eyadini yabo benze umathanda kurhulumente engenaliso khonapho endingenerika kona ngale ayisho nto engavumakala eBritain abangeke wawuvuma eGermany angeke wawuvuma konke abazi akuna mntu angavuma ukuthi umuntu ongenzi umathanda kungazalani kuwenzani. I-PGO bill nxa ama-NGOs lawa engenalutho olubi ababenzayo awumlangalisaki.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje iqula lakwele Russia elivela esigabeni seSvatosky liseZimbabwe lapho elikhangelelwe ukuhlangana lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi sekayinzenza leziphathamandla zikahulumende. Leli qula libikwa licwayisisa ukuthi ngeziphi ingatsha zomnotho eleRussia elingasebenzelana leZimbabwe. Likhangelelwe ukusuka eZimbabwe ngemva kwamalanga amathathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi amalunga edale lephalamende athi kumele abatsha baphiwe imvumo yokufinyelela izibhedlela eziphathelane lemikhuhlane yemacansini lokwelamisa abantwana. Amalunga la athi umthetho obunjwayo owe-Medical Services Amendment Bill kumele ube lenhlamvu eziphathelane labasakhulayo ngodaba lolu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube labanye abalithumi lambili 12 ababotshwa bebotshelwa icala lodlakela ngomnyaka ka-2018 sebese udaba lwabo lolu emthethwandaba ukuze kwesulwe isigwebo abasiphiwayo.
If you
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibona ni Studio 7 injani kutoka zonke siyabonga iNews. Ukhuluma ngodawo 263. Hayi ngithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele kuyakhala. Kufanele abantu bakhiphe izano. Kumele abantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano. Manyoroma noma beza rika kodwa sizame ukuthi sikhiphe lo nyaka ngoba ngaphandle kwalokho asiyahlupha ukuthi kube naphakathi. Ngoba la ngapha lakho eSouth Africa abantu bayajujulwa. So asizame nini isikhathi sesiphelile manje. Ngoba abazibisilanga ukuthi ungabheka ma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100 lapho bona khona ukuthi kahle kahle la makhehlela ezalukazizana bayadelela bahloniphi ingahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla basudula abantu babo bancindezela abantu ukuthi behlele besuphela. So ngicabanga ukuthi yisho isikhathi sokuthi manje abantu besukume sukumele-ke lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumende. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi abahle labalaleli lonke nje siyalibingelela endaweni zonke. Usithemba siyabonga kakhulu inyuzi elisinika zona abantu benkosi ezinhle kangaka. Sicela nje ukukhumbuzana ukuthi kathe sesiya emjahweni ukuthi sokulasileni sesigijimele kuye wina. Asithiyeni konke nje ukube lokho sibisele emuva abantu siqalisa khona saqalisa khona ugrade 1. Kathesi asibongeni bona abatsho ukuthi sebesukume ngobuningi babo sebe-register ukuvota. Kuphela okungavoyisa kuzwakale ukuthi sivoteni. Yiko okungavoyisa kuzwakale. Lokhu kukhuluma ngulwesoli zanu, ngulwesoli triplisi, ngulwesoli MDCT, ngulwesoli MRP. Akusisindawo lokhu. Akusisindawo. Okukhona kuphela ukuthi asivoteni nini. Kuphela sikhulume lebhokisi lokuvota. Kuma ballot box labe siyakhuluma khona. Kuyaphuma khona i-answer yiyo. Siyacela ukuthi konke sikhohlweni ngakube sijikijelana ngamazwi alumayo lachisayo. Singasobani kizwe politiki. Kodwa kasigijelana. Kimeleni kuyevota ngoba bazavota yithi kasiwo bantu bonabo abagijima ukukhuluma kubi. Abanye bacatshile emazweni akhathi angaphandle kwelizwe bakhonisa ukukhuluma behlukumeza abantu abangapha ekhaya kodwa bona becatshe khona. Asihambeni uphela siyekhuluma lephepha kubalot box kuphela ukuza sinamlila. Asisukumeni ngobuningi siyeqetha ukuvota vele kusela sikhathi. Okade lokho esathi nisacabanga ngathi asukume namhla ebhalisa ukuvota kuphela. Kuthi kufika lo July lo okhulunywayo sonke sesirese sinindele lokho. Ngiyabonga.
Sanibonani balaleli konke nabasakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu esigabeni sako siwukwela siPlumtree uKhanyani Ncube. Bakithi ngizwe emsakazweni lapha kuthiwa khona amatishara ahlongoza ukustrike. Inkinga ezisebenzi zikahulumende zaseZimbabwe selokhu zayethuswa igugura hundi. Into yazo yonke eziyenzayo nje aziba nokwethuka, azinasiqiniseko mpela ukuthi zizimisele ukuthi mazithi ziyafeyisana nomqhashi mpela zimfeyise mpela face to face. Bahambana izithende, abanye bazabe bebuyela emuva bebheka ukuthi labana ba-acta kanjani. So ekugcineni kugcina ukuthi hayi strike zabo zingasebenzi next. So madoda zamani nikhuphule amabhulukwe ngoba ubuya ngabuza nibulala lapho. Kambe nangabona abayanga abasebenzayo njengani. Le mali le lihola lapho imali esidakiwe, idakiwe le mali le. Kwasamina emsebenzini abafana bami angibabhadali leyo mali encane kangaka bakithi. Angibonge. Amen kuleyo ndawo.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Livuka njani walaleli? Siyabonga kakhulu ngomsebenzi oliwenzayo. Mina ngikhuluma lapha ngisebhinga, eBhinga khona ngale Bhinga Center. Ngifuna ukukhuluma phezu kwamazwi ade khulunywa ngisikhulumele senhlanganiso yababalisi. Ngithi babambe ngamandla abantu laba baqhubekele phambili ngohlelo lokungayi emsebenzini kuze baphiwe izimali zabo. Ngoba uhulumende lo ungazathi ukhangelela phansi umsebenzi wababalisi. Kodwa nxa singakhangela kakhulu ukuthi amapolisa baphuma ezandleni zababalisi, omongikazi baphuma ezandleni zababalisi, labo bonke laba baphiwa imali ezingcono baphuma ezandleni zababalisi, kodwa bona ababalisi bakhangelelwa phansi. Yikho-ke ngithi kababambane njengababalisi, baqhubekele phambili ngehlelo lwabo ukuze baphiwe imali zabo. Okwamanje nxa sikhangela uhulumende lo, sizwa ukuthi wathengela amapostoli izimota, abantu abangela lo msebenzi abawenzayo ngabanalutho abalucontributayo kwakithi thina abanye abaningi, kodwa but yibo abantu abasebedlaliswa imali yethu. So yikho ngisithi kabaqhubekele phambili ngohlelo lelo ukuze banikwe imali zabo. Ngiyabonga.
Ngibingelela zulu bantu bezimbako lakutibenkamile nkomo kini lonke abantu be-Studio 7. Hayi, sibonga nje zonke izinto ezizenzayo, sizizwisa sibe silalele kuthi sikukhulumayo. Sokungani bantu bakithi singatholwa ukuphila emhlabeni njengoba sokuvela izigayigayi zemzulu okuthiwa kulezulu okuthiwa ngubani, lezulu okuthiwa ngubani, asikwazi ukuthi sizaphila kumbe siyabulawa yikho. Hayi, sombongela nje emhlabeni ukuthi akuyenzakala okwenzakalayo, noma kulabavoti kuvota, abavotayo abavoti bake bakithi, lathi siyeza sizobhalisa sizobona ukuthi kumbe sinjani. Siye sisondele sokuthi size sizobona lowo ubhalisa kwethu kumbe kuyadini. Kodwa fanele sithethise singazafika sokuvaliwe sokuthiwa kuyavota, siyafika singasabonanga phela ukuthi sibhalisile. Angani bantu bakithi singalalelana siyenzeni kahle into zethu. Izimbabwe la ingakevuke ibe yiZimbabwe. Hey, khangela iBulawayo kuqala kusakuntuthu ziyathunga. Hey, idown sisayenza isinkwa sayo. Eya, umhlaba uyabheda shem, angazi ukuthi kwenzakalani. Khulekelani usathane engangeni, ke phume usathane eZimbabwe, sike sibeni kahle ingxenye singalunga. Ah, khathesi abantu sebejikile sebeqeda izinkomo, thina singanama-insurance enkomo siyayithatha ngaphi njengoba sebeqeda inkomo, sebeqalile izinkomo xa. Hayi, siyabonga bantu bakithi, silibulisa lonke nje. Hayi, akukho kubi ukuthi sikhulume lathi njengoba sithanda ukukhuluma ukuthi sizizwe sikhuluma ku-Studio 7. Sibheke umthetho ukuthi silayane, sifundisane ukuthi abantu bezala ukulalelana, bezama ukwenza into ngendlela ebonakalayo. Uhulumende laye ke guquke ebe nguhulumende, mangayevuka ubuyela kabe nguhulumende obonakalayo, kodwa mangaye lokhu yabonakali angeke buyele. Siyabonga.
Ngiyasebenza Studio 7 njani. Ngicela lingisize lapha, ngidinga izihlobo zami. So izihlobo zami lapha ziphuma eKhezi abakompunzi, so kuthiwa baphuma eKhezi emaphitsi kejakathuli. So mina ngikwazi nabahlangana lo mama elokuzenini, ubaba bahlangana lo mama eBulawayo, hlangana eBulawayo kuthiwa behlala eMpophoma. So angikwazi lakhona futhi, so ngicela usizo. Kuthiwa eMpophoma ubaba igama lakhe wayengujabu, ibizo lakhe kuyengujabu. So kuthiwa bona ikhaya baphuma eKhezi emaphitsi kejakathuli. So mina ngikwazi. So ngiyacela sihlobo nabangani nisize mayikhona ukwazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. wakaZahara loliwe isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ivandla le-CCC lithi lenze uphenyo oluveza ukuthi lizanqoba kukhetho oluzayo. Umongameli weleMelika uMnumzana Joe Biden izolo uqhelise ngomunye njalo umnyaka izijeziso zenotho ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7.